ikwashoka ababa ibanga ukuthi umntwana uyabe engadli ukudla okuthiwa i-balanced diet, engatholi izinto zonke ekudleni akudlayo. Okuthiwa i-balanced diet lokhu kutsho ukuthi kumele umntwana nxa esidla kube lama-carbohydrates, kube lama-protein, kube lama-fats, kube lama-minerals akhona khonapho ukuze umzimba wakhe uthole into okuthiwa i-balanced diet. Nxa engakutholanga-ke lokho umntwana uyaba lento okuthiwa ikwashoka, kungumkhuhlane omubi kakhulu. Nxa kuswelakala ukudla-ke uthole ukuthi abantu bayabe sipha umntwana iporiji elechukela kuphela, umntwana akhukhumale umzimba, isisu avuvuke, kuyukuthi lo umkhuhlane uyabe usumubi emzimbeni wakhe. Nxa kuwukuthi balamafutha la ihwahwa ababe likhiphe enkomeni kumbe enyamazanini ebazuza ihwahwa bayafraya ngawo ukudla abakwenzayo umfusha wabo kumbe ikhabishi, bengaze bapha kunjalo kungafrayanga kubhoyiliwe kunjalo kuyabe kungela amafethi. Amafethi aqakathekile emuntwini. Nxa umntwana eselekwashoka uyabe engasakhuli kuhle, engasayenelisi ukuthi aha adivelophe lokhu abadala bayabe kunanzelela, eqalisa ukukhukhumala isisu lokuvuvuka umzimba engutshiloyo, lokuba ebanza imikhuhlane mabijanambijana asegulile mbijanambijana, ngoba ikwashoka le bayabe engasela okuthiwa yi-defense, amasotsha okuvikela imikhuhlane.
Kuyini okungenziwa baba Ngwenya ukuthi abantwana laba behlengwe, njengoba siyabona ukuthi kulesomiso esinye esimangalisayo, isomiso esikhulu sibi kakhulu, kambe kukhona yini okungenziwa ngabazali abaswelayo ukuthi benike abantwana ukudla?
Uzulu uyaxwayisa kakhulu ikakhulu emaphandleni ukuthi obaba bengaze bathathe imali le encane abalayo bethenge into ezinjengotshwala. Kumele bakhangele imuli zabo. Okuqakathekileyo njengobana i-drought le inje, abantu bengavunanga lutho emasimini, kuqakathekile ukuthi imali le encane ekhona ithenga impuphu, le-cooking oil, ledovi. Ngibona abantwana bengasila nxa kulochago lalo oluzuzakileyo, baphiwe lochago, ngoba ingozi lembi ebuyayo nge-drought, ama-underfights amaningi azabe sengozini embi impilo zabo. Nxa sebecabangela ukuthi umntwana akasakhuli njalo sebekwashuka sevuvuka umzimba kumbe kukhumala isisu, bamgijimisele esibhedlela, bengabe belokhu bemupha iporiji leyo elechukela eyiyo ingozi kakhulu. Umama uyabe ecabanga ukuthi umntwana sedlile, kade hayi ukudla lokhu amupha khona kuyingozi embi kakhulu.